Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Njani mthwaka zomu hle olamukela emoyeni ngolwesithathu mhla ka 26 kuNkwenkwezi 2021 ngontungamili nkomo endabeni zekuseni lamhlanje. Igqwetha umnumzana Musa Kika usemangalele umnumzana Luke Malaba edale le High Court esithi kumele abotshelwe icala lokweyisa linkantolo njalo aphike okwenyanga eziyisithupha. Umanyana wePoland ufikise incwadi kuPhalamende yeMelika iCongress izolo ukhuthaza leli lizwe ukuthi lesule izijeziso elazedisa amalunga ezanupf ngoba ziphazamisa uZulu makhaza. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abalitshumi belomkhuhlane lo. Asebefunyenwe belomkhuhlane we-coronavirus kusukela nyakenye sebefike kunkulungwane ezingamatshumi phose amane 38,706. Asebefile sebeyinkulungwane elamakhulu phose ayisithupha 1,587. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane phose eziyisithupha 5,918 kuthi abahlatshwe esibili bazinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7,151. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebengu 639,553 kuthi asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebengu 288,437. Umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum umnumzana Musa Kika umangalele umnumzana Luke Malaba edalele High Court kudaba afuna luthethwe ngesiphangiphangi izolo esithi uMalaba uqhubeka esiya emsebenzini lanxanje linkundla yanquma ukuthi isikhathi sakhe sokuba ngumahluli omkhulu welizwe sesedlula alo sowaya kumpentsheni. Ukika uthi uMalaba kumele abotshelwe ukweyisa umthethwandaba njalo etheswe isigwebo sokupika okwenyanga eziyisithupha. Kodwa uthi leso sigwebo singabekwa eceleni nxa uMalaba engahle atshiye umsebenzi njengokutsho kwe-High Court. Idale leli lanquma ukuthi ukwengezwa kwesikhathi sokusebenza kukaMalaba ngumongameli Emmerson Mnangagwa kwakungekho emthethweni. I-Judicial Service Commission yalandela ngokukhetha uJustice Elizabeth Kwawunza ukuthi aphathe isikhundla sikamahluli omkhulu. Kodwa kuvele izolo ukuthi uMalaba ulokhe esiya emsebenzini ngoba uhulumende esithi waphikisa ukususwa kwakhe esihlalweni. Akukacaci ukuthi isicelo sikaKika esokuthi uMalaba abotshwe sizahluzwa nini. Ukika ungomunye wabomamangala ababangela ukuthi uMalaba asuswe esihlalweni. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo unikeze izinduna izimota ezilithumi lasishiyangalombili ezohlobo lwe-Isuzu ama-Twin Cape emkhosini oqutshelwe eHarare. Umnangagwa uthe izimota lezi ngezokuncedisa izinduna emsebenzini yaso kanye lokuzibuyisela isithunzi emphakathini. Uhlelo lolu lubikwa luqhubeka njalo izolo bekulihlandla lesine lenduna esezamukele lezi zimota. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mnumzana Decent Bajila olwela amalungelo njalo elilunga le-MDC Alliance.
Kuyinto enhle ukuthi izinduna zibe lezimota ukuthi zenelise ukukhangela umhlaba eziwelusayo zezifika ikhona ngekhona le ndawo lapho ezingabe zikhona. Kodwa kusuke kungani kuba nganeno nxa sokuyinto eyenzakala ukuthi izinduna kuba le mota entsha every 2 years. Sikhangela abantu abanjengama-member of parliament okufuze bahambe mhlawumbe ilizwe lonke, member of parliament oyedwa uyahamba mhlawumbe imango engakwana izinduna mhlawumbe zifika 5 kwezinye izindawo engu-member of parliament oyedwa, kodwa uthola imota kanye every 5 years. Izinduna kadezi sezikhiwa imota olumoti iminyaka emibili ilandelana ngazo zonke izikhathi. Lokhu kwande ukwenzakala nxa oyabe ekhona engumongameli esefuna ukuganga ukuthi afake izinduna zibe yizigijini zakhe ukuthi ziye kubika lokhu kuganga afuna ukukwenza ebantwini kube sengathi yinto enhle.
Kulumkhosi bekuleziphathamandla ezithile ezigoqela lo msekeli wesiphathamandla sezinduna umnumzana Mtshane Khumalo. Njengomuntu lawe sikubone usebhalagwe lapho bekulomcimbi khona, ikuphi obekuqakathekile yini?
Ubaba uMtshana uKhumalo ngomunye wezinduna ezazikhona emhlanganweni lo mongameli uMnangagwa owawusestenda ukuthi lapha oBulawayo. Lapho umongameli lezinduna abavumelana khona ukuthi uhlelo lokwelapha amanxeba ngaphansi kombhuqazo wegugrawundi kumele ukuthi luphathwe zinduna. Yikho-ke kuqakathekile ukuthi mhlawumbe yena ubaba uKhumalo abe ngomunye njengenduna ezindala ezikhona ohamba phambili ngale iprogram. Kodwa asimboni esiba khona emkhosini enjalo ngoba imota vele usala eyithola. Imoto izabuya kuye kungenani ukuthi ugambile phaya.
Bekulomkhosi njalo omkhulu obekusethulwa isithombe sikambuyane handa eHarare ngapho abanye beqhubo kwabo eBhalagwe. Singathi ilizwe lidabukene phakathi yini ukuthi abantu bakhangelele inhlelo ezijiyeneyo kwehlukile kakhulu kubahluphayo.
Ye khona kuyikuswela esingathi yi-coordination sithi mhlawumbe ukuba lenhlelo ezikhona ezikahulumende ezigoqela abantu bonke ukuthi abantu bazizwe belilizwe linye bephila ndawonye. Okuhlupha umakhelwane wami bami kungihlupha.
Umnumzana Decent Bajila ulwela amalungelo oluntu njalo ngowebandla le-MDC Alliance. Umanyano wezano PF lamabandla aphikisayo amancane owePoland ufikise incwadi kudale lePhalamende eMelika eleCongress izolo usithi uhulumende walelo lizwe kumele esule izijeziso owazethesa amalunga ezano PF ngoba ziphazamisa uZulu Makhaza. Incwadi le ibiqondiswe kukomiti ebona ngobudlelwano beMelika lamazwe aseAfrika, i-US House of Representatives Foreign Committee, yona eqhube umhlangano wokuhlaziya izijeziso iMelika eyazedesa amazwe eAfrika kanye leziphathamandla zabohulumente abetheswa umlando wokwephula amalungelo kaZulu. Umgcini sihlalo walikomiti unkosikazi Karen Bass uthe laye uhlezi esizwa izizalwane zeZimbabwe zikhala ngokuthi izijeziso lezi zilimaza umphakathi. Sixoxe lo munye okupholadi umnumzana Kwanele Hlabangana ongomkhokheli webandla le Republican Party of Zimbabwe.
Siyipholadi thina ayisikho ku government thina kodwa sisebenzisana lo government ekutheni sibakhuthaze ukuthi zona lezi zinto ezikhulunywa ngamazwe lawo ukuthi bazenze zenziwe. Kodwa singami khona apho bese sikhangela ukuthi nxa sikhuluma lalawo mazwe siwatshele njalo ukuthi izinto ezisebenzisifakile akazisa engathi mina azi affect labo bantu ababe bajezise affect umuntu ongelacala engathi mina abantu the general public yiba abantu asebesizuhlungu siyakhangela kade sakulamsebenze ekhaya abantu bayahlupheka elizwe lethu alilamali abantu abantwana bethu bayangena ezikolo bapase kodwa kulamsebenzi kuyinxa yama sanctions lawo esikhuluma ngawo yiko kuthiwa zonelwa imvuyinye thina singabantu ende ngikhuluma lapha ngikhuluma njengomuntu nje ongeke uhulumende ukuthi ayama affect lawo ma sanctions kodwa zinengi izinto ke uhulumende asezenzile ikakhulu kulusigoqela sikhangela iconstitution ethe Zimbabwe ukuthi njengoba sikhuluma kunje kulemthetho emnengi esilungisiwe in line with iconstitution yethu okuyikho kwawucelwe ngalawo mazwi kodwa thina sithe sicelwa yicommittee le United States US Committee on Foreign Affairs Committee ele subcommittee on Africa global health and global human rights ekokelelwa ngu senator kumbe u representative I think ngwe California uKaren Bass sicelwe ukuthi sisubmite kumbe sibhale iposition yethu as Pollard ukuthi yiziphi izinto esifisa ukuthi njengoba kube belomhlangano namuhla bekule hearing on the continent of Africa ngokuthi ama sanctions affecta kanjani abantu bezwekazi leAfrica kugoqela iZimbabwe sasesikhetha ke thina siyiPollard ukuthi sibabhalele sitsho izinto ekuhlupheke sikubona phansi lapha ebantwini ukuthi ama sanctions lawa affect lawa abantu lalisifuna ukuba Jesus kodwa ase-affecta umuntu kazana nje ongelacala.
Umnumzana Kwanele Hlabangana ngowebandla le-Republican Party of Zimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana efihlela Ncube.
IPollard ayichiyane lento engaqondana ngalayo lokho kuqondene lezano PF engahlonipha amalungelo abantu engahlonipha umthetho kayenze lokho okufaneleyo ihlonipha amalungelo abantu beZimbabwe ihlonipha umthetho weZimbabwe ihlonipha iconstitution yeZimbabwe iphathe kahle imali inotho yeZimbabwe ilwe le corruption egcwele indawana yonke kuzabalula ukuthi ama-sanctions asuswe ngaleyo ndlela kodwa kwakhathesi ukuxoxisana nje ukuchitha isikhathi akwenziwe lokho abakhala ngakho labo abavikela amalungelo abantu ngokuba abemelika kabayizondi iZimbabwe bazonda izenzo ezimbi zezanu PF kabazondi maZimbabweans bazonda izenzo ezimbi zezanu PF ezona ilizwe leZimbabwe ezonela abantu beZimbabwe ngakho ke iPollard iyenza into engelamsebenzi nje ukuchitha isikhathi ngalokho ekwenzayo kumele yenze okunye enga kwenza kulokuthi ilwisa ama sanctions alaqondene leZanu PF futhi kulokuthi iZanu PF izenzele
kukhona yini phakathi kwalokho okwabekwa yimelika okwenziwa nguhulumende weZimbabwe okungenza izijeziso lezi zesulwe
akukho lokukodwa uhulumende akwenzayo okungenza ukuthi izijeziso zenotho zisuswe kulalokho esikubonayo izinto ziyonakala kakhulu ubugebengu buyanda obokutshontshela abantu beZimbabwe igolide akuhlonitshwa amalungelo abantu akuhlonitshwa isisekelo sombuso akuhlonitshwa nje yonke into okukhangelela ukuthi ihlonitshwe ngihlala ngisho njalo ngithi iMelika kayisho ukuthi ilizwe leZimbabwe uhulumende weZimbabwe ahloniphe amalungelo abantu beMelika ahloniphe umthetho weMelika ahloniphe iconstitution yeMelika uthi kakuhlonitshwe iconstitution yeZimbabwe kuhlonitshwe abantu beZimbabwe kuhlonitshwe amalungelo abantu beZimbabwe kungajontshwa imali yeZimbabwe kanti inkinga ingapi ngokuba kufanele ukuthi kube nguhulumende weZimbabwe ohamba phambili ngakhona lokho esithi yikho kumele kwenziwe angazafuqwa nguhulumende eMelika kuyenze lokho okufaneleyo ama sanctions azasuswa.
Umnumzana efihlela Ncube uhlaziya ezombusaswe. I Ibandla leMDC Alliance lithi ilanga leAfrica Day elinanzwe izolo kumele kube lilanga lokukhumbula ababusi bezwekazi leAfrica ababi emizameni yokukhuthaza umbuso omuhle. Umongameli Emmerson Mnangagwa unanze lolu suku ngokuphawula isithombe sikambuyane Handa. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance uMnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Amhlophe Ntongo Msundu, amhlophe Tanihlabathi, ngokuba leminyaka eminingi kangaka sisithi Afrika ayikhule. Kodwa ke mahlabe ezulu sibona ngani iAfrika ilomnyama omkhulu, umnyama ongawubamba ngezandla, angazi bekwagezela impisi na. Ngenxa yokuthi iningi yabathungameli ngontando kayiphikiswa. Singaya eUganda sizabona uIdi Amin, siye eCongo siyebona uMabutho, siye eMalawi siyobobhanda, siye eZimbabwe siyebona uRobert Mugabe labo Mnangagwa. Sibuhlungu njalo siyakhathazeka ukuthi kanti iAfrika yangenwa yini yona injongo yeAfrica Day lapho abasungula khona oKwame Nkrumah, oJomo Kenyatta, oHesalase, oJoshua Nkomo labo bengama observers. Injongo yayimthonti yayinhle kakhulu kodwa kuthe sekungeleke eqelezi ezinye ezingazaziyo ezibusa ngenduku, ezibusa ngomkhonto, sibona ngani iAfrika siseyililisayo. Singabuye ngenotho siphila ngokukweleta lokuphiwa ama-donations. Le mali leyo singayisebenzisi ku-capital development esingathi ukwakha amadamu, lokwakha izikolo, lokwakha izinto, yimali yokudla nje yokuzikholisisa.
Manje mnumzana Mafa lina njengebandla lithi kwenziweni?
Sithi thina ingobe isebantwini beAfrika ulutsha kakhulu iyouth ukuthi abavuke from Cape Town to Egypt, from East to West Africa, from North to South, as long as sibuswa ngabantu abangamadictator. iAfrika izabiloku ichoni galula ebuyangeni.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance. Selikubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi ziyeza izithombe eziningi kulandela ukusungulwa kwesikambuyane Handa izolo. Iphephandaba leHerald lona lithi umongameli Emmerson Mnangagwa usethembise ukuqinisa ubudlelwano beZimbabwe leSouth Africa. Soku isikhathi sembiko yenu.
Alibonani basakazi beStudio 7, nalizisakaza njengoba zinjalo. Abasakazi abathembekayo mina nguBhanda Moyo, komnyama esigabeni ebulilima West, kondolwane. Mina ngizakhuluma ngento ezimbili, ubusela bukhozwa ukuthi economy iphansi, maybe lebandla elibusayo lengaba nobudedengu ukuthi luye ngakwazi ukubamba ubusela lobu. Okwesibili, amadoda la angena kule iphathi ephuma engena kule iphathi labo babulala ilizwe ngoba kugcina abantu beZimbabwe ipolitiki yethu ingathembeki ngoba isilike uma usiya kwenye iphathi akusiya kuzwa information ukuthi basebenza njani, ususiya kuleyana iphathi wekuze khonoko kubonisa ukungathembeki. Mina nguBhanda Moyo komnyama esigabeni Gomagoma Village, Bulilima West, Ward 9.
Angibingelele kuyo yonke imuli lobuholi bonke beStudio 7 nabalaleli bonke ngithi philani nami ngiphile. Ngibe ngithi mina ngingumathiya ovundla eMachinge ePlumtree ngaphansi kobuholi besandla sikaphahlana kumxotsho. Ngithi ngiyibeke kancane isizathu esithile ihulumeni yangakithi lapha eZimbabwe. Angazi kumbe isisilwa lomphakathi ikakhuluma ngihamba nginanzelela ngendlela ehlela ngayo izinto ikakhulu ngibuye kuma passport lapha ngigcine kungo December 2020 elapha kubo 200 rand around the dukuduku mase sifika lapha kubo April nanso isifuna 4000 something, it means $318 ukuthi kambe ikudla okungakanani emulini yakho wena ufanele ukuthi ngabe ufida yona imuli yakho ngoba ikakhulu ibiphuma ngaphansi kwe problem ye COVID-19 wonke umuntu ephelwe umsebenzi wonke umuntu engasebenzi ekhangele nakhona futhi uhulumeni wakho ukuthi imuli yakhe ithwele kanzima kangakanani langomnotho nje ogugudekayo ongekho elizweni kodwa kethwa ipassport $318 imali engekho engeke yaze yaholwa noma ngutitsha noma ngubani osebenza kwelaseZimbabwe liyani into ibuye yaba buhlungu kakhulu emulini yaseZimbabwe kuwo wonke umhlali umzali umuntu ozalwa lapha eZimbabwe ngithi ngabe igovernment iyakuzwa isikhalo sabantwana bayo and then ikhangele njalo lokuthi abantwana bayo ilizwe layo linjani iyehlise zonke izindleko ezikhona zibuye lesimeni ukuze ngoba iyabe ikhangele ukuthi imsebenzi njalo ayikho.
Sanibonani bantu bakithi njani ngezindawo ngezindawo.
Ya ikorona isiva lomalayitsha. Hayi kodwa labantu bezana uphifu lapho. Sekuvala ilizwe, kuvala umalayitsha, kupasisa imithetho engakhanyiyo ngale corona le. Kodwa le ayibonaki ikorona isiphendukeni eZimbabwe. Vele akuse ikorona le. Ende ngatho ngathi elizwe lakithi vela kumelanga ukuhlala ukufikini. Into ezivalile izwe lonke, lanto ke ilizwe kalisavulwa, izinto sezivaliwe ngale corona le. Kodwa uvela usuluthi kati abantu bakhe bakhetha ukusabani izanu PF le corona. Ngoba into ehlukumeza imiphefumulo yabantu kakhulu izanu PF kanye corona le. Kambe kona ikuphi vele okuyingozi kini corona le izanu PF. Ikorona ingcono abantu kabayazi ngamehlo bazwa kuthiwa. Kodwa uma izanu PF ebulala abantu, ethumba abantu, etshontsha izimali, ilizwe liphelele liyaguqa ngamadolo naliya. Bani ukuthi igolide suku zonke bahlezi bebanjwa sikhazisa ukuthi ababotshiwe. Kodwa sizokuthi ukuthi abantu abaphula isiqondiso ze lockdown ngoba into yonke vele sekuyiphula isiqondiso ze lockdown noba yini kodwa bona nxa betshontsha nxa bebulala abantu asikazisizwe ukuthi kulomuntu ezama uPF oyiphula isiqondiso ze lockdown sizokubotshwa amaphathi laphikisayo umbuso omubi lokhu amnanga kwalokhu yibo abantu ababotshwa yibo abantu abagcwele ejele abezama uPF bona kathi bahamba kuphi umhlaba bona abangayiphuli isiqondiso ze lockdown ezimbabwe akuse corona vele le kati bona basabana abantu icorona layo ukuze ninangako into abayisaba kakhulu ngoba izanu PF bayazi into abayazi ngamehlo into ingozi yabulala isiqeda abantu elizweni sikhuluma kanje kulesi dube ezingaki phansi
sanibonani basakazi beStudio 7 bongamsebenzi elisenzela wona kakhulu siyalibonga kakhulu mina ngumama ohlala eBulawayo elokishini laseCountry Park sile sicelo bakithi ngapha eklinika yethu kanti ukuceleka ukubuza kancane ukuthi kanti silapho kulabantu abanatha amaphilisi abantu laba umuntu lomuntu uyabekwazi ukuthi i-status sakhe ngesakhe yedwa kodwa kulezi nsuku phandle kweklinika eCountry Park bayalayiniswa uzothi abanatha amaphilisi ngapha uzothatha i-CD4 count ngapha i-viral load ngapha kambe sokumgceba ukuthi wonke umuntu losekumele sibebazi ukuthi omnye lo ugulani lo ugulani cane sisize bakithi ukugula asontando yomuntu kodwa umuntu kumele abe azi yedwa i-status sakhe akhona umhlaba wonke ubekwazi ukuthi i-status sakho yisiphi njalo isiphatho sale klinika sinzima kakhulu kulokuhlukunyezwa abantu bayathethiswa abantu kulo mama lo ugqoke ziyigreen umudelo shuwa shuwa angazi ukuthi uphila njani nabantu esigabeni akwazi ukuphatha abantu ekliniki cela bakithi sisize iminister of health ibekwazi ilizokhangela ithumele nje umuntu azofika angene elayinini ame abone ukuthi kunokwenzakale kule kliniki ngiyabonga
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Ukungahlaliseki okukhona kwele Nigeria kubikwa kuqinisa amaqembu abahlamuki abathi lelo lizwe kumele liqunywe phakathi ukuze izigaba zabo zibe ngamazwe azimeleyo. Ikomiti yezamalungelo oluntu kwele mali isisole ukugenqulwa kukahulumende libutho okungokwesibili kungakedluli umnyaka. Kudaba oluphathelane leMelika. Umongameli Joe Biden uhlangane lamalunga omdeni kaGeorge Floyd esigodlweni sakhe eWhite House izolo ngesikhathi kunanzwa umnyaka uFloyd ebulewe lipholisa elimhlophe uDerek Chauvin. UBiden ukhuthaze iPhalamende ukuthi yamukele umthetho ofunwa nguhulumende wakhe ojonge ukwehlisa ukubulawa mahlayana kwabansundu ngamapholisa amhlophe. Umbulali kaFloyd sowafunyanwa elecala njalo usemelele ukugwetshwa. UFloyd wabulawa nguShovini mhlaka 25 nyakenye ngokumbandezela ngedolo entanyeni waze waphela umoya. Kuqhutshwe njalo imicimbi yokunanza usuku lolu endaweni zeMelika ezitshiyeneyo kanye lasemhlabeni jikelele. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Lilanga eliqakathekileyo kakhulu kumndeni kaGeorge Floyd kunye lalabo abalwisa ama-human rights indlela abantu abamnyama abaphathwa ngakhona ngamapholisa esilungu lapha e-America. Sokulomnyaka since uGeorge Floyd wabulawa nguChauvin ifamily yakhe sibone i-celebrator impilo yakhe njalo ikhumbuza abantu ukuthi impilo yabantu abamnyama iqakathekile. Black Lives Matter sibonile umhlaba wonke jikelele uphakama uvumelana layo islogan leyo ukuthi impilo zabantu abamnyama lazo ziqakathekile ngoba indlela uGeorge Floyd abulawa ngakhona indlela ezwisa ubuhlungu kakhulu ebantwini abaningi. Moreover ukuthi yabonwa ngumuntu wonke kuvideo after irekhodiwe njalo sibonile lo polisa elambulalayo uChauvin ligwetshwa litholakala liguilty sesilinde ukuthi sithole ukuthi isigwebo sakhona sizohamba njani.
Imizamo yokuqeda ukubulawa kwabantu abansundu mahlayana ngamapholisa amhlophe ubona iphumelela yini okugoqela enziwa ngomongameli Joe Biden edalele Congress?
Mina ngilethemba elikhulu kakhulu ukuthi utshintsho soluseduze ngoba sibona even amankampani ekhuluma ngalo udaba lolu olu racism lo daba lona lolu indlela abantu abamnyama abathithwa ngakhona. I think ngibona even i-training yamapholisa izotshintsha kakhulu ngoba ngibona kuzoba le-emphasis ku-training yabo ukuthi indlela abahendla ngayo abantu abamnyama either kuma-traffic stops noma bedila labo ngezinye izinto ezomthetho ukuthi kumele babatreate nge-dignity hayi ngodlame.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. igqwetha umnumzana Musa Kika isemangalele umnumzana Luke Malaba e-High Court esithi kumele abotshelwe icala lokweyisa lenkantolo njalo aphike okwenyanga eziyisithupha. Umanyano wePoland ufikise incwadi kuPhalamende yeMelika izolo ukhuthaza leli lizwe ukuthi lesule izijeziso elazethesa amalunga ezanuPF ngoba ziphazamisa uZulu Makhasa. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 yeZimbabwe izolo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamilinkomo.